Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 lwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ubaba lo engu-commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitiki. Kade sabatshela bona labantu abaku-army ababesempini ukuthi hlukanani lezaluye futhi ngoba lingene kwezumbutho, umbutho kawulani lepolitiki.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokungenelwe libutho ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi namuhla esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla.
Kakhulu lokhu sikhathazela ngangapha koBulawayo, the Matabeleland North and South, lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu kuluhlu lwabavoti kukhetho omnyaka ozayo liphele lamhlanje. Ikhomishini yezokhetho iZEC isithi ibisibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili, i-2.3 million.
Abohlangothi lwe-National AIDS Council babe lombuthano wokukhuthaza uZulu ukuthi ahlale ezivikele emikhuhlaneni efana lengculaza, i-BP, i-diabetes leminye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokungenelwe libutho leZimbabwe ngemva kokuba umkhokheli walo uGeneral Constantine Chiwenga ethule amazwi esola kakhulu ukuxotsha mahlayana kwabantu kuleli bandla, ikakhulu abalwa impi yenkululeko esithi lokhu kumele kumiswe ngokuphangisa. Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla, uChiwenga uphinde wasola kakhulu amalunga eZANU-PF angayanga empini esithi yiwo ahamba phambili ekuxotsheni abanye ngenjongo yokudiliza leli bandla. Abanye bathi lapha uChiwenga ubekhuluma ngabantu abafana lomnumzana Jonathan Moyo lonkosikazi Grace Mgabe, bona abangamalunga eqembu le-G40. UChiwenga wengeze wathi ukulwisana okukhona kuZANU-PF sokubangele ukuhlupheka okukhulu kuZulu okugoqela ukusilela kwemali emabhanga. Uthe akulantuthuko ebekhona eminyakeni emihlanu edluleyo ngoba amalunga ebandla leZANU-PF ephakathi kokudlephana kulokusebenzela uZulu. Uthi njalo ukuxotshwa kwabantu abalwa impi yenkululeko kumele kuphele. Wengeze njalo wathi umuntu wonke kumele anikwe ithuba elilinganayo kukhetho lwenkokheli yaleli bandla ngompalakazi ku-Extraordinary Congress. Amazwi kaChiwenga la aza ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa kuhulumende lakuZANU-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kaMgabe. UMgabe yena ngokwakhe seke wasola ibutho ngokungenela kwezombusazwe. Owalwa impi yenkululeko njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi kusobala ukuthi uChiwenga usekela uMnangagwa, njalo uthi into engalunganga ukuthi ibutho lingenele kwezombusazwe.
Into esobala newethu ukuthi ubaba lo engu-commander of the army iZimbabwe Defense Forces ungena ngapha ezintweni zebandla lepolitiki. Kade sabatshela bona labantu abaku-army ababesempini ukuthi hlukanani lezaluye futhi ngoba lingene kwezumbutho, umbutho kawulani lepolitiki. kade kusukela ngo 1981 i army ingenela kweze politics kubulawa abantu eMatabeleland kwakuyi army iGugurahundi was a 50th brigade of the Zimbabwe National Army sithi thina bavele bachasubula khona lapho ukuthi bazifake edakeni olungaqondana nalabo angaqalisa namhlanje ukuthi uzwela abantu ngentuthuko i development naleyo isikhathi sonke lethi zani thina eMatabeleland for instance akasiboni development since 1980 kuyamangalisa kathi ukuthi athena kakula development kakula msebenzi kakhulume zonke izinto ezizakala ezimbi akhulume lokuthi abantu babulawa izana kakukhulume akhulume lobusele obukhona ukuthi laye wayengomunye wakhona kabakhuluma ngokudilizwa kwamaplazi akhulume ngakuthi kwabulawa abantu kudilizwa kwamaplazi iarmy yangene kakhulume zonke izinto ezimbi athi ukuthi uyaqolisa ebantwini bezimbabwe yena njengomuntu okhokhela ibutho abethe sho ukuthi kumele ukuthi iarmy yehlukanise nezanu PF ngoba into embi yona le ezakala ezweni lethu eyekelelwayo ngoba abantu singalazikhali singalamandla ngasila indlela ukuthi sithi iarmy kayehlukanise nezanu PF.
Umgabe na ubona eyiphatha njani lindaba
laye kakulanto angayenza mhlawumbe angakwenza ukuthi ambophe nxa elesibindi senise ase abantu sokubulawa ukuthi bathebelende ngambophe lomuntu sibone
bakhona abathi mhlawumbe lapha ibutho lingaba selizama ukuhluthuna umbuso ungabe ukubona ngaleyo ndlela na
kuyenzakala ukuthi bafuna ukuhluthuna umbuso besenzela lo wabalekayo lo wafohlayo ongomunye layo isikiwi balwela isigebenge esabulala abantu emathebelelende yinto abayenza basebenzisa ibutho okungekho emthethweni ukuthi balwele izifiso zomuntu esingathi nayi political ambitions zikamnangagwa yizo ezijovayo la ngomthetho obamele ukuthi abotshwe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo ungumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Ukuhlaziya amazwi kaChiwenga sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Lapha ngibona ukuthi kukhulume indoda elobuhlungu, indoda ekhanya ilamazwi amaningi kodwa amanye amazwi akhona engaphumi kuhle, kodwa ngiyabona ukuthi lapha nje bezama ukuphuma nje imicabanga yokuthi yena kajabuli ngento eyenziwa uMujuru, yenziwa uMnangagwa, loba engazange akufake isobala, kodwa ke ngibona mina lokho.
Abanye bathi okusobala lapha yikuthi ubaba uChiwenga nxa esithi kulama counter revolutionaries abantu abangayanga empini athi yibo abadiliza ibandla lezanu PF. Abanye bathi ukhuluma ngabantu abafana labo Jonathan Moyo ilonkosikazi Grace Mgabe. Yena uMgabe ubona ekuthatha njani lokho?
Vele phela njengoba ngitshile ukuthi nxa ungazukhiphe ingubo embethe amazwi akhe uqondane labo kasikule labo Jonathan Moyo Grace Mgabe, ngoba vele yena wavele wathi yena kudala ukuthi ukuba ngumongameli i-state jacket. So nxa abanye laba bethiwa khona kabayanga empini sebentshontshe i-revolution, utsho vele bona utsho ukuthi vele kakubajabulisi bona ukuthi sekukhanya umbuso esiqondane labantu abangayanga empini. Ye i-National Army efanange ingenele embusweni, kodwa nikelani indoda ikhulume nxa ilobuhlungu, indoda mayikhulume ekucabangayo.
Abanye bathi lapha uChiwenga sezidalele udubo okuzalandela ikuxotshwa kwakhe umsebenzi ngumgabe, ukubona kusenzakala ngaleyo ndlela.
Iyabona ukuthi ngibona ngathi laba abatsho njalo kulokhu yiqiniso okuthize, ngoba siyazi phela umama yena usesiledi wayevele wathi yena uChiwenga ule nkinga, wayevele wathi yena nxa lifuna ukuthi lingidubele maki lingidubele eqondane layo. So ukutsho ukuthi i-contract yakhe lani yayivele ikhona ethi yakhona ida-expire, angikhole ukuthi izarenyiwa seqondane lokuretire lapha, ngoba babevele betshilo ababuyisayo ukuthi abantu besibuthi bazanikwa imisebenzi eminye. Hhatshi lapha vele iqondane lo mama lo wababusayo, ngibona ngathi i-retirement yakhe siseduze.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare. Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isithi ibisipalise abantu abayizigidi ezimbili lenkulungwane ezingamakhulu amathathu 2.3 million izolo. Ihlandla lesithathu lizaqala mhla ka 16 kulenyanga liyephela ngompalakazi mhla ka 1. Uhlelo lolu luzaphela ngehlandla lesine. Abanengi bathi kusobala ukuthi izeki kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa njengokuthembisa kwayo ngoba bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisayo. I-Christian Alliance ngenye yenhlanganiso ezikhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi. Sixhume isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana uSenisipanda.
Bona ngani lolu hlelo lukhamba bijana kancane ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi inani ebelikhangelwe emadolobheni wonke jikelele lokhu lilutshwana nxa sikhangele inani labantu asebehambe bayabhalisa amagama abo bathola ilungelo lokuyavota ikakhulu lokhu sikhathazela ngangapha koBulawayo leMathaven North and South lezinye indawo ezilokhu ziphansi ngenxa yokuthi siyakhola ukuthi ngabe inani lakhona liyaphezulu. Ngakho lokhu kuyakhathaza okokuthi ngibona ngani mina izeki kumele ukuthi kukhulunyiswane layo ukuthi ngabe kuyaqheliswa lolo hlelo.
Kuyiwa nje kuhlandla lesithathu kuyini okungenziwa yizeki okungenza abantu babhalise ngobunenge?
Okokuqala ngizakhuluma ngalo kuthina esikwenzayo. Thina sesidinge abafundisi abakwanisa ukuncedisa abantu ukuthi bathole amaphepha okuthi bahlala ngapha engathi ngama-affidavit. Sabangenisa ukuthi lapha okuba lamatende khona awezeki labo babe khona bebelobela abantu izincwadi bebancedisa. Njalo thina bese singena emabandleni ukuthi sithi umfundisi ngomfundisi kaphumela abantu bakhe bezama ukurejista. Nxa ngibuyela ngemuva ngikhangela yona izeki ngibona ngani mina kuyadingakala ukuthi basuse amanye amathenda abo endaweni ezingalabantu bewase lapho okuyabe kugcwele khona abantu engathi kumbe ngesilungu ama-shopping complex ezitolo ezake vele sezilabantu kumbe indawo eyabe vele ibuthene abantu baba baningi. Ngoba singakhangela thina sike sabhoda sananzelela ukuthi lapho izeki ebeke khona ongalabantu abaningi kwezesikhathi ngabe kuyizikolo sizande ezikolo ngicabanga njengempophoma laphana phandle kwempophoma.
Umnumzana uSenisipanda isikhulumeli senhlanganiso ye-Christian Alliance.
Kunjalo nje izakhamizi zentalale eMzansi yeGwanda zithi ziyethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF abathi uhlelo lokubhalisa kakutsha ukuvota olwe-Biometric Voter Registration i-BVR luzaveza ukuthi uvotele bani osekudale ukuthi iningi lesabe ukuyabhalisa ukuvota. Lokhu kwenzakala iningi lezakhamizi zalumango lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuvota kungenani lokuthi uhlelo lolu lokubhalisa amagama abavoti luzaqala ngolwesine emhlubulweni weZansi yedolobho leGwanda. UVusisizwe Mkhwananzi usiphala ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe ezitolo zentalale ngomgqibelo lapho iqembu leVictory siyanqoba ebelikhuba khona inhlelo zokulondoloza ukuthula kanye lemfundiso yohlelo lweBVR. Izakhamizi, inkokheli zomdabu kanye lezombusazwe ebezikulo mhlangano zivumelene ukuthi kuhlezi kulokuthula esikhathini esiningi entalale kodwa hathi ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Philmon Ncube uthi ukwethuselwa kwezombusazwe sekuqalile njalo kwakathesi uZulu uyethuselwa ngodaba lokubhalisa igama lakhe kuluhlu lwe-BVR.
Intalali abantu bayethuselwa nxa kuthiwa kuyabhalisa ukuvota kusenziwa i-registration yonale abantu kuthiwa khona bhalisane ama-phone number sibuze ukuthi khona ama-phone number lawo abhaliselwane kuthiwa khona mhlawumbe siyavota siyaba sibuza ukuthi khona i-phone number yakho asiyibonanga wena uvotela ubani. So ikwethusela kunye khona kokukhathazana.
unkosazana Juliet Nyoni oleminyaka ekuzalwa ngamathuma esikhombisa uvumelane lo Nyoni sithi udubo lodlakela luvame lapho kuyiwa kukhetho njalo ludalwa ngabantu abavela kwezinye indawo.
Uyabona labo ukuthi imana konde vela kumanyama wathi sabayalile ukuthi thina sosichane ngokuba vela kusincedile. Lakatesa kusincedi kuzo lakatesa kwavota imisebenzi abantwana kabana abantwana lokhu isiyegula thina siyavota ukuthi silungise ilizwe lethu asivotele ukuthi sibulale imakhelwane yikho sikhangelele ukuthi abantu kumele siwe matured ekuvoteni ukuthi sibone ukuthi silandela indlela ile qiniso eyangayo.
Imbongi Unqindi Lerato Ndlovu oyisakhamuzi njalo eNtalale uthi isifiso sakhe kubona kulokuthula esigabeni kungabi lokuxegana ngezombusazwe.
Sizwe sithoniphekile ukuthi sitshelwe ngokulandelayo ngamavoti lokuthi abantu kumele babekwazi ukuthi ubudlangudlanga siwovota. Okunye engikufisayo ukuthi abantu nxa bezenza umhlangano bengathiselani bengatshelani ukuba bangaphromisani ukubulalana kodwa bencedisana bakhulume ngengqukekela phambili lokukhetha ukhetho umuntu okumelayo khona umuntu okuhlukuluzayo kumbe okwethuselayo.
Unkosazana Banele Moyo ngomunye walabo abangelalwazi ngohlelo lokubhalisa ukuvota olutsha.
Nayi besingalalwa nje lokhulu kangako sazi nje kweminyaka yonke idlule but kwanamhla besingaka kwemodela khona bezokutshela ngakho.
Unkosazana Siza Lobuhle Moyo oweVictory Siyanqoba uthi yaswelakala imfundiso nge-BVR okuzadala ukuthi iningi lingabhalisi.
So nanzelela ukuthi kuqakathekile ukuthi ama-organizations ahambe khona ngale ukuthi khona ebatshele information nge-BVR ngoba even u-phase 3 eqalisa izekhe zafika khona ngale kodwa iswele ukuthi khona izabhalisa bani.
Iziphathamandla zogatsha lokhetho lweZimbabwe Electoral Commission izek zikhuthaza uzulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobuningi. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtalale.
Ku live talk lamuhla sixoxa ngokungenela kwebutho leZimbabwe empini yokuba ngayisikhundla sikamongameli Robert Mugabe kubandla leZANU PF.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ukuzamazama kumhlaba ukunyikinye ele Iran lele Iraq kuchiye abantu abangamakhulu amathathu befile kwalimala abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu.
Kwezempila kahle lamhlanje abahlangothi lweNational AIDS Council babe lombuthano okukhuthaza uzulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni efana lengculaza, iBP, idiabetes leminye. Umcimbi lo obuhlanganisa abahlabeleli kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika intathelizindaba yethu obathabile Masuku.
Umnumzana Kenneth Ncube oweNational AIDS Council uthe umcimbi lo uyindlela yokuphendla indlela yokulungiselela umbuthano omkhulu oweWorld AIDS Day oza kuba khona mhla ka 1 Mpalakazi.
Ayithi esiqoqa umdlalo lo oweMusical Expo sihlose ukuthi sithole abantu abangathola ama services anjengokuthestwa, ukusokwa, ukuchekwa iBP, idiabetes, lezinye nje izinto ezikhangelane lempilo yabo.
Umqondisi weNAC wobulawayo unkosikazi Natra Nyathi uthe uzulu ufunda ngcono nxa kule midlalo ukwedlula lapho nxa behlaliswe eklasini.
Sinama-targets ukuqeda i-HIV le-AIDS ngo-2030. So lapho siloko sihlela uhlelo lelo le-program ye-HIV, siyananzela ukuthi ibulawayo i-HIV prevalence okwakhathesi ku-14%. About 60% of abantu abale mkhuhlane ngomama. So, omama babuthakathaka abaningi bangikhona yibo abahlukuluzwayo, bayaswela information ekwanileyo ukuze bezivikele. njalo siyananzelela ukuthi i-society yethu iyacindezela omama ukuthi bengakhulumi kumbe sithi ngesikhiwa negotiate for safer sex.
Uthe bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo bengamemethekisi igciwane le-HIV. UDesire Moyo okhokhela iqembu le-Victory siyanqoba uthe iqembu lakhe lenza imidlalo ekhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi bazigcine bezivikele emikhuhlaneni besebenzisa inkondlo lemidlalo.
Silapha namhlanje ku-National AIDS Council Musical Gala ethageta abantwana abale 16 to 25 years issues of HIV and AIDS. Pushing them to access ama sexual reproductive health services. So Tina siya exhibita namhlanje sifundisa uZulu kakhulu nje njane zakhulayo maye ngomkhuhlane weAIDS. And njalo futhi as a performing artist siya yenza umdlalo wedrama ofundisa okhuthaza abantwana ukubana bevale bengavuli because i theme yalonyaka HIV and AIDS well it's a commemoration it corner closing the tape to new HIV infections. So zenza umdlalo o 10 minutes okhuthaza intsha kakhulu amantombazana ukuba nabe siphathe kanjani beqaphele izilo ezikhona emhlabeni ezingabancreda ubunjalo babo. So ikho sikwenza njengeVictory namhlanje.
Okhokhela iqembu lenkululeko yabatsha School of Arts iIASA umnumzana Innocent Dube uthe njengabadlali balomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi azivikele emkhuhlaneni ngoba belabalandeli abaningi.
Abantu bakhangelele kithi njengabantu abakhuthazayo into ezithile. Yikho ke zathola ukuthi njengama-artist kumbe ngithi abadlali siqakathekile.
Uphenyo olukhitshwe inhlanganiso ye-UN AIDS luveze ukuthi ngomnyaka ka-2016 ilizwe leZimbabwe libe labantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 ababambe imikhuhlane kutsha. Kwaba labantu abazinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 ababulewe ngumkhuhlane we-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Bakhona abachayele ihlombe okwenziwe libutho leZimbabwe elithi kalisoze ligoqe izandla kulabantu ababhidliza ibandla leZanu PF konke lelizwe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Chris Ndlela lomnumzana Mehlulo Moyo bekuhlelo oluphuma ebulenjini weFacebook VOA Ndebele.
Ay, akunzima Dube ngani. But akukhanya ngazani vele isingiyomdeni leya. Hayi. Bazama ukukwenzela uGrace isitulo lapha.
Kodwa ke anti ke uNkosikazi Grace Mgabe ungani ku-G40. So ke uchiwenga uthi khona kungani kwenzakala ungani kakufuni. Lamba socha seme madlongwane.
Hayi, ngibona ngazani nxa kungaba njalo. Kungaba ngcono yekela bekulungise bona bodwa khona ngayo
ukuthi bangakulungisa sibili
nxa bevele kutshana bebethayane cause ngoba lapho ngazani ukudlelwa ngengqondo zabantu la cause indlela umnanga wakhutshwa ngayo la engazwisiseki but kwakuvele kukhanya ukuthi khona na ukuthi uzaphuma labo bonke abe-team lacosta yonke yabona.
Sebefuna ukutshayikhu kumbe bafuna ukwenzani? Ngizothoseni lo moyo lapha ecingweni.
Ya, abangenele kuye kulungi. IZimbabwe ngana ayisela mthetho. IZANU PF isenza ngendlela esisa ngayo.
So wena uthi kuthweni mnumzana?
Mina mbona no-Othingo nxa bengangenela. Something ingenzakala at the end. Kungaba le-respect kumaphathi layo abusayo la elizweni.
Kodwa kungangenela ibutho akusoze kuhluphe khona.
Bangangenela for ukukontrola nothi ukuthi ibutho libusilize ngoba lingabusa ibutho yonke into izabe isenziwa ngefosi like ukubona kwamanye amazwe akuswa ngamabutho ukuthi akuhambi kahle.
Alo-ke ngumnumzana Mehluleli Moyo obexoxa lomnumzana Christian Leya belo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook ekhasini le-VOA Ndebele.
kwezemidlalo ababengabadlali bomdlalo wenguqu eminyakeni edluleyo bathi kumele ugatsha lweZimbabwe Football Association luhlale luqoqa imidlalo enjengalo obekhona ngempela viki edluleyo lapho abadlali beZimbabwe abadlale khona labo sowabo ababedlalela iqembu elidumileyo eleBarcelona. Kuviga uJoseph Njanji.
Ekhuluma nentatheli ngemva kwalomdlalo oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto njalo ophelezi ngutshikilo bhanqa 2-2 osengumqeqeshi osebenzela elizweni laseBotswana uMadinda Ndlovu utshayele ihlombe abaqoqi balomdlalo esithi benze into eqakathekileyo kakhulu.
Bayenze into eqakatheke kakhulu elizweni lonke, basenze sahlangana singabaphilayo ekujabuleni ezake zadlubheka. So mina ngibona ngani into eqakatheke kakhulu njengoba ubona nje abantu bebaningi kangaka, siyabathandazela ukuthi khona beyenze into efana nale lakusasa.
Umdlali okhalelwe ngabaningi ukuba abe yingxenye yeqembu lamakhehla leli elidlalele leBarcelona uRonald Kitiza Sibanda uthi ukholise kakhulu njalo lethemba elokuba labantu ababukele umdlalo bajabule kakhulu bembona esenza adume ngakho.
Sikholisile njengoba kade lithe sizodlala ama-legends eBarcelona, so bona abantu laba ababuyile babhadala bakholisile ukubukela ibhola sikade silidlala. Lokho engikwenza lokho akumangalisi, vele mina ngiyazazi ukuthi ukupasa nokucreate lama-tens yikho engikwanisa kakhulu.
Oyengukapteni weqembu le-Highlanders osengumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Haumine ubeka ithemba Ndlovu uthi yena isifiso sakhe ngesokuba imidlalo efana lalo angempela viki iqhutshwe minyaka yonke.
Singumuntu webhora ibhora alipheli emuntwini, yabo usuphangisa ukudinwa, but I think kumele kwenziwe almost every year. Into enhle kakhulu for our country and for our former players.
Sikhangele ezinye indaba ezimayelana lomdlalo wenguqu. Iqembu leHarare City ilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup lonyaka ngemva kokunqoba eleHaumine nge-3-1 ngomgqibelo, okuyimpumela yetsho ukuba leli qembu yilo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kucelela besilisa linqotshwe nge-3-1 ngeleNamibia emdlalweni oqhutshelwe khona le kweleNamibia ngomgqibelo. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe kuyo yonke imidlalo emibili yokuzwana amandla eliyidlale ensukwini ezedlileyo njengoba phakathi kweviki edlileyo linqotshwe nge-1 kanyange leLesotho. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Ukufuthelana kuZANU PF sokungenelwe ngabakubutho ngemva kokuba uGeneral Constantino Chiwenga ethule amazwi okusola ukuxotshwa mahlayana kwabantu baleli bandla.
Ihlandla lesibili lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo liphele namuhla. IZEC isithi sibhalise abantu abangu 2.3 million.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilala.
lontunga milinko mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.